Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imizamo yamapholisa yokuvimba umbuthano webandla le-CCC eMaswingo izolo yehlule kwaye abantu abaningi kakhulu kulomhlangano.
Izangizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyene yokuvala amagetsi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi lanqabe kulamaqubaquba abantu emhlanganweni webandla le-CCC akusibo bonke abazavota.
Wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa.
Owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI ejonge ukumgcona.
Erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma ngemajority yabantu labo abathuleyo abangenza umsindo, abangakhulumi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere wethule umbiko othi imota ezimbalwa ezibuye labasekeli bebandla bevela emadolobheni atshiyeneyo zisiya eMaswingo lapho kade kulombuthano webandla leli izolo zithethwe ngamapholisa, abantu basala bethwele nzima ukuthi basebenziseni. Ekuseni umbuthano ungakaqali, imizamo yamapholisa yokuvimba abantu ukuthi baye enkundleni yemcheke stadium yehlule kwaya abantu abaningi kakhulu kulomhlangano abafohle iganga baquma ngenyawo. Lumbuthano ubungokubonga uZulu weMaswingo ngokuvotela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa nguye obukhokhela lumbuthano. Ungake wakhokhela icelele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye ubekhona embuthanweni lo. UChamisa ubonge uZulu weMaswingo waphatha indaba ezijiyeneyo kunye lokulandula ukuthi untombazana owasa udaba lokudlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba uSusan Mutami uyamazi kulandela ukuphuma komfanekiso emilaye. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi.
Ngiyabonga namuhla sisemaswingo boyisibonga khona izakhamuzi emaswingo ukusivotela ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile kuzithombela kumavidiyo aphumayo kuzividividi ngendlela esiyamukele ngayo emaswingo. Ikakhulu ke ukubana izangizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyene yokuvala amagetsi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko. Namuhla besikhuluma ngendaba ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlileyo, lokuphakula ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-CCC ukubana ke sizakhokhela njani ukukhokhela okuhlukeneyo, ukukhokhela okuguqukisa ke ilizwe lempilo zabantu. Njalo ke besiphakula ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangelele lokhetho ke luka-2023 lokubana sasebenza njani emasingo ikakhulu emaphandleni ngenhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana ke kungavumi ke ubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana ke inhlanganiso ye-TCC inhlanganiso ke esemthethweni njalo ezimiseleyo ukufoma ke uhulumente omutsha. So abantu kufanele ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi. So siyabonga abantu bemasingo leZimbabwe yonke jikelele ngokuma ke qothokele sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni. Ngiyabonga.
Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Gift Ostalo Siziva obekhuluma ecingweni leStudio 7 esemaswingo. Kunjalo nje abanye bathi ngendlela abantu abagcwala ngayo embuthanweni webandla lesi kutshengisa ukuba ibandla leli lilakho kunqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo. Imihlangano phose yonke ekhokhelwa nguChamisa igcwala pam. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi amanani abantu abaya embuthanweni webandla le-CCC awatshengisi ukuthi yibo bonke abazavota.
Ngiyakunanzelela baba Gande, owakuqala ngithanda ukuthi ngubingelele ngibingelele labalaleli bakho. Ngiyakunanzelela impela ukuthi bandla lenza kuhle kakhulu ikakhulukazi kuma-rallies lapha abantu babuya. Phela abantu yathesi bakhathazekile abantu balendlala umnotho kawumanga kuhle. Ungamanga kuhle nje abantu hayi babuya sibili kakhulu ebandleni leli. Kodwa ke angengeke ngakulinganisa lokuvota ukuza kwabantu kumarali ngoba kumarali kuza abantu abaningi, kuza abantu abalemnakano etshiyeneyo, kuza abantu abazobona, kuza abantu abazokuzwa, kuza abantu abebandla lelo. Pho ke ngalokho kuba nzima kakhulu ukuthi khona ukhangelele ukuvotelwa ukhangele ukuthi abantu babuye njani kumarali. Ngiyakunazelela kakhulu simuthi khona iseseyi-MDC layo igcwalisa simu labantu kakhulu kodwa nxa sokufika esikhathini sokuvota kube sokukhanya sokuvota abantu abalutshwane kakhulu kulalabo abantu abakade bebuya. Njalo nje futhi umkhuba osomubi kakhulu elizweni iwonalo ukuthi khona abantu sebehamba bethatha abantu kuzigaba ezinengi xa besiya kurali ukwenzela ukuthi umarali zabo kukhanye kulabantu abaningi kakhulu. Lokhana kimi ngikufanisa lokuthi uthathe imali kulesi sikhwama uyibeke ngapha uyazi ususithi ungaba le mali entsha kanti-ke wena uyithethe kulesi sikhwama wayibeka kulesiyani sikhwama.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu abaningi abasekela ibandla le CCC bengabhaliseli ukuvota kumbe bona ababhalisele ukuvota kodwa bengavoti kahle kahle kuyini ungaba kubangela lokho?
Isikhathi esinengi baba Gande engisengunanzelele kakhulu ukuthi khona uwona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa ayenza anqunda abantu amadoda ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa bakhuluma ngokuthi hayi abantu basukuma ngobunene besiyavota kodwa amavota abafika atshontshwe. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bona abakade befisa ukuthi bavotele leli bandla bagcine sebengasela mandla amadolo eselula ngoba sebethi bona kambe ukuyavota kubanceda ngani. So kusenza ukuthi khona amalungu abo amaningi angayivota kodwa njengobana nitshilo phezulu ukuthi khona ukubuya kwabantu rali ayisikho okwenza ukuthi khona irali kuthiwe khona hayi abantu ababazavotela. Njalo nje futhi ngitshile futhi ukuthi umkhuba osukhona onalo owukuthi khona liyahamba liyedinga abantu, abantu abavela kuzigaba ezikhatshana libalethe undawonye bese ngathithwa khona abantu baningi abakhona kanti-ke abakuleso sigaba abantu vele bona maybe babeconstitute i-20% of abantu labo elibabona belaphana phakathi. So kumangalisa abantu abaningi ukuthi khona kathi nxa sokuvotwa kungani ama-numbers lawa engasa-translate to ama-rallies akade senzakala.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ube xoxa le studio 7 ecingweni ekubulawayo. Impumela yokhetho lokhenya ilokhu icathekwa kancane kancane kungakhanyi ukuthi ozanqoba ngubani phakathi kwababili abathi umnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ababili laba banguchiki lobhanqa okungenza kube lokhetho lwesibili olwe runoff. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe esivela kulolu khetho.
Ukhetho luhambe kuhle, akuzange kwaba lo lengxabangxoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi. Lapho bokuba le problem bebehle bedilelayo masinyane. Badige then bese kufika ekubaleni la, and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe. The so-called V11s lapha bebiza ama 34A iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku polling station ukuthi these are the numbers, immediately ibihle iuploadwe onto the internet and anyone could access it. That made sure ukuthi tallying is possible. Then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made, because umuntu uyabe sezibonele ndibufakazi kumgceke ukuthi hay bangibhuqile, therefore I concede ukuthi ngidliwe, ngibonga abantu abangcedisile. So ke ngibona ngani yizwe isifundo engingazibalisa mina njengomuntu nje umeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya, ungathi indlela ebalulekile yona.
Ukungabi lobudlwangu dlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris. Ngibona ngani kuncedile ukuthi ama coalition obabili iKwanza le Azimio bezithatha abantu pose from all over the country. Bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee for example had amaKikuyu la makhalenjini kuphela, whereas lay u Raila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country. This time bekukhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo. Enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi yakhangela impumela yokhetho kathesi ukhayela ama-MPs ogovernor lama-MCAs ikakhulu lokhu abathi yi-Central Kenya kumbe the mountain indawo yamakikuyu, amakikuyu generally abengavotela umuntu ongasilo kikuyu, kodwa lo nyaka bavotele uRuto olikhalenjini in a huge majority. So khona kuyana kuyachitha imimoya yona leyana ukuthi thina siqiliwe because you low umhlobo, ngakho kufanele siyelungisa indaba ezitradini ngokuchayana. Yikho kubona kwami, kodwa well kasinga ngesikhuwa kuthiwa let's not jinx it, singahlolozeli. Okwakathesi akukhanyi kungaba lodlame ngendlela yokuthi ama-coalition akhona aqoqane njani.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le studio 7 eseNairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abezenza amapholisa ehlawulisa abachayeli imali ezinkulungwane ezimbalwa. uKabinara Fraser waqotshwa esipholiseni lomngane wakhe uShelton Chingwecha. Babikwa behlawulise abachayeli kade bechayela bekhuluma kumakhalekhukhwini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamapholisa kamanisipala afumbathiswayo ukuthi engazabopha abathengisa ezitaladeni. Leli phephandaba lithi usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube lonobhala kugatsha lwezedevolution umnumzana Paul Nyoni bakhangelelwe ukuqhuba umhlangano labathengisa ezitaladeni ukuze kukhulunyiswane ngodaba lokuxotshwa kwabo ezitaladeni ngamapholisa. Omunye wabaqondisi beplazi elithiwa esidakeni elisenyamendlovu umnumzana Zefania Dlamini ubikwa ebotshwe ngamapholisa izolo. UDlamini ngumkhokheli wogatsha lwezescience ekolitshini leNUST. UDlamini labanye bakhe omnumzana Sipho Malunga loCharles Moyo basa udaba lweplazi leli emthethwandaba kunyanga izilutshwana esanda kwedlula. Umthethwandaba waqotsha umnumzana Obete Mpofu umabhalani webandla lezanu PF owayesekuleli plazi. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo amapholisa ayibikwa ehlukuluza abanini baleli plazi elithiwa selifuna ukuthathwa ngezinye njalo eziphatha amandla zebandla lezanu PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani wasakaza wakasudo 7 kundala zonke zelizwe leMelika. Siyabonga imisebenzi elisiphathela ngakana ezindaba zethu. Siyancoma ilizwe leKenya ngokhetho oluhambe ngokuthula nangokuhloniphana. Kungathi uNkulunkulu akaphendula inhliziyo zabantu bezimbabwe. Bafunde okwenzeka leKenya, balandele babe nyandanye udlakela luphele lolu. Ukhetho asilo lokuthi khona usuyisitha somunye. Ukhetho luyabe ludinga abantu abangalikhokhelela ezigabeni zasemaphalamente kanye nomongameli elizweni. Ukhetho lutho ukuthi umuntu fanele ake akhethwe ngabantu, hathi udlakele. Sachannel onjani, sabongani, ngijike khona ngapho into Abraham onjani lawo khonapho. Lawo sasi kwenye ngodi, uvuka njani, brandi khokhe wamadoda.
Hathi adubeke elizweni, into leyenzakala e-South Africa shuwa, ngenxa yabomnangagwa shuwa, heyi, hathi nasahlupheka ya. Asabuthwala ubunzima shuwa, heyi. Akulala lapho esizweni wakhona, hayi siyabulawa indawana yonke yo, akunzima kube selizweni umnankagwa la esithwalela ubhulo, abantu banyamalala ukusa kwamalanga, asabubona ubunzima.
Selibenani belaleli bestudio 7, linjani impilo ezindaweni zonke? Bantu bezimbabwe, hayi sihluphekile futhi sisezahlupheka. Ezimbabwe akuvunyelwa ukuthi umuntu akhulume iqiniso. Ungakhuluma iqiniso ezimbabwe uyabuphambanisile. Kuthiwa kulo muntu wezanu obotshiweyo botshela ukuthi umgabe wayengcono kunomnankagwa, kwathiwa yikudelela umnankagwa. Futhi ngiyamsapota lo muntu. Engimsapotela khona yikuthi umgabe libusa leli lizwe lalingela mali yalo, kodwa amaphepha wonke aprintayo sawabambe ezandleni, even ama-barriers check sawabambe ezandleni. Kodwa namuhla kusukela 2018 kuzofika namuhla, balutshwana abantu abake babambe ibhondi ibhondi ezandleni, abantu banikwa ama-figures ngamaphepha. Kambe umuntu uzayenza njani? Nxa ngifuna ukuthenga inkukhu ngenzani? Nxa ngifuna ukuthenga idonki ngenzani? Kuthiwa uzahamba uyeswayipha. Abantu sebesebenzela ukudla befoshwa nguhulumende ukuthi thathani imali yekudla. Siyancenga kakhulu izanu kayihloniphisa izwe, njalo babona ukuthi nxa kusiyavota kuyangena imali yelizwe, kathi ilizwe banelingenamali. Lapho abachiya khona imali bayakwazi abahambe bayithatha lathi basikhulu sisebenzele sikubona bengabobophela abantu amaqiniso. Ngiyabo
sanibonani, sanibonani basakazi ba Studio 7, ninjani nonke kunye labalaleli. Ya hayi no basakazi ba Studio 7 lana esizweni sakithi samaNdebele kunenkinga nakhona ngoba uyathola ukuthi abantu bakithi bathi bona amaNdebele abandlulula kodwa ke ma wena uzozwa abantu bethi bona hayi abangeke babuswe ngomunye umhlobo lokho kuchaza ukuthi kanti ibona kuphela abantu abakuleliyani lizwe angibona ukuthi kungaba khona abantu abangathi bona hayi no angeke babuswe ngamaNdebele kanti bona yibo bodwa abantu kodwa akusinto engibona ikahle ukuthi abantu basupporte bethi amaNdebele alo badlululo kodwa ke bona bebona ukuthi kukhona bona laba abantu abesijoneni yibo abalo badlululo kakhulu why bengafisi ukuthi bona babona omunye umuntu omunye umhlobo ubusa banenkinga kakhulu abantu bakithi abesindebeleni ngoba bafuna ukuhlala bengaphansi kwabanye abantu kanti wonke umuntu lelungelo lokuthi ma ungabe kuyikuthi ele khono lokuthi angabusa angaphatha aphathe ya aphathe so iyo lento engithi ke ngidlulise ebantwini abanye abakhuluma nje ezinye izinto bengazange bacabangisisa kahle ukuthi why laba bethi bona bona abafuni ukuphathwa ngabanye abantu akusinto right bacabangisise kahle labantu abakhuluma ngalolu daba ngiyabonga uDube lo okhuluma
salibonani basazi basitudio 7 labalandeli basitudio 7 kuzindawo zonke zomhlaba jikelele endoda ekhuluma umoyo ukuzalwa elubani ikuthaze abafowethu abasakhulayo ikuthaze njalo nabadala bethu ukuthi kungaba kuhle uma bengaphuma ngokuningi bayoregister ukuvota sivoteni ngobuningi bethu kumnyaka ozayo okuyikuthi siyabisizama ukuthi njalo sikhethe inkokheli ezothandwa ngumuntu wonke ozabe ayivotele ngaleso sikhathi kuze kakhulu kubafowethu abasemazweni kubafowethu isikhathi yiso lesi asiphumeni ngobuningi sihambe siyoregister ukuvota sivote sivotele kusasa lethu nyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 ngicela ke lingidlalele le ke lidlale nje okwesikhathana esincane angisoze ngikhulume kakhulu ngizibra guys andthemba le ilokhu zendalizanga layithola ke lizwe ukuthi thini ithi emoyeni mngani wami ungahlupheka njani ilihlo kalincitshwa kuyasambe sonke umuntu wezaphu so lapha ngizama nje ukuthi ke ngifake nje lami ngifutho ukuthi ke sizwakale abantu mbona ngoba bevula istudio 7 nasezimbabwe vele umusic lo awudlalwa nani ndingasidlalela nje kancane abantu beke bezwe ukuthi hayi vele izaphu ikhona siyabonga yimi uLouis Guduza thank you
bakithi kuyamangalisa ukuthi umntwana omncane nalo nje kwamakho umsari sengaqathanisa umbuso kaMgabe lokababa uMnankagwa uMnankagwa enze izinto eziningi kangako wakhulula abantu emndaweni kaMgabe leya abantu bavulelwa amamayinisi basebenza abaningi khathi sibalezinto ezinkulu kakhulu uMgabe wayengavumi la mamayinisi akula muntu wakho wagebha igolide emgcekela uMgabe nguye yedwa kuphela owayezigebhela igolide abantu baligebhela igolide kathi sibazuza abanye balezimota abanye balamabhasi abanye balezindlu zamazenge abantu sebephumelele ngegolide kodwa eqathanisa uMgabe noMnankagwa upresidenti Mnankagwa ukhululile abantu ezindaweni ezithiyeneyo kakhulu mina ngedwa ngubona njalo nje kuphela nje ngenxa yokuthi umnotho wawuvele sukubhidlizwa ngumgaqo kuyehlula ukuthi kuqhubekele phambili ezinye izinto ezinjengama-industry ngoba zazivele zibanjwe ngabelungu babaleka ngesikhathi sikamgaqo ngiyakubona mhlophe ukuthi ngakwakungumnankagwa ngaleso sikhathi abelungu ngaka babalekanga ngoba wayeza bexoxisana labo pholo wana hhayi kunjengokuthi nxa umuntu eyale umfazi kube sekuzithi suthethe omunye sithi lowana engamalayo wayengcono kulawe wena uyabe sumphathe kubili umuntu ohlezilayo lowana wahambayo kakukhulunywa ngaye angaze abe wayekwenzele kuhle njani ungakhulumi ngaye sekwandlula njengoba lo mgabe sowazihambele yabo khuluma ngaphengayi
zalibona lonke kustudio 7 okhuluma undakose untalawundi umahala utsani utshinji madziba ye ngisukuma lokubonga la kubaba umdawini uphenywa silethele lona zalibona njengabe Mthwakazi abantwana benkosi siyabonga emdawini siyabonga kakhulu izandla zidlula ikhanda mfowethu bese ngidlulisa nokuphatheka kabi enkulumeni kababa uphathisa umdluli laphana ngamuzwe bal ukuthi amakhala angaza balenkosi yawo lawa manambi yabe lenkosi yawo amazenda amatonga kanjalo kanjalo ngendime ngendime ezikhona komthwakazi kube nenkosi yakhona bese ngicawa ukuthi umhlaba umhlaba sizawuthatha ngapho walawo makhosi wonke le nduna zonke lezi ezisengamele ngoba vele sengamele izinduna ezisengamela sisonke siyimhlobo hlobo jeniye kona lapho ngaphakathi angazi ke ukuthi ngoba bona manje sebeletha ukuthi inkosi yabethwakazi siyinkosi yamanguna asuka lomzilikazi kwaZulu Natal asuka lomzilikazi eSouth Africa asazi ukuthi manje ubukhosi bangkhona buza yakhelwa kuphi lapho kuzaba isizwe samaninguni khona kuphela esobe singahlangananga khona ngoba kade sisihlangene sonke hey ngiyaxolisa kakhulu mangikhubile kodwa ngithanda ukuthi baphathisa ngoba evele siphathisa ngokusifundisa kahle ngemvelaphi akayikhiphi iqondile ingatsheki ingahambi echayisa isizwe lesiyana sayakwa kanzima amakhosi ayakanzima isizwe sicela bangasibhidlizi abadala abadala kabakhuluma inkulumo ezakhe isizwe hayi inkulumo ezihlukanisa isizwe lesiyana isizwe sayakwa kuze kube kulimi lwesindebele ulimi lwesindebele lulimi lwesizwe sabethwakazi akusilo limi lohlanga dizeni ulimi lwesindebele njalo abekwa abantu okuthiwa ngamandebele isindebele lulimi abantu abasuka nomzilikazi engunilende ngamangubo yebo kunjalo konapho siyacela mpela abantu siyacela ukuthi isizwe sakhiwe abantu bangahlukanisa isizwe sivele sihlukene ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakala emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI efuna nje ukumgcona. Amapholisa ugajalwe FBI athola amaphepha alichumelane angamelanga asuke esikodlweni seWhite House esendlini kaTrump. Amapholisa la abikwa esethuselwa ngabalandeli bakaTrump kusukela baze bayefunza endlini yakhe. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa lalo uAttorney General okhona uGarland. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi kajintshi kathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho umthetho kawulamehlo ukuthi wena unguzibani unganani uvela ngapi kutheni umthetho awula feva yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje utsho njalo lo ubaba lo uyaqinisa lento le so nxa eqinisa into yona le ngiyambole ngena phela lo ejele uformer president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziraiti. Hayi, nxa kulesi khathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona izo zonesi. Ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana ngazo ukuthi wazalwa wathwani uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi angikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngapi, uzaphuma kutheni. Baza mkombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo. Ikakhulu khona lokhu ukuzama ukuchaya ikhu ukuthi awise uhulumende omutsha ongenayo yena ahlale abe ngupresident ohlala ngenkani khona laphansi. Sijayele ukubona lokhu kwezinye indawo kodwa asikaze sikubonela.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo ikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona uyahlukuluza. Awula muntu omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.